izakhamizi zakobulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuqhamuka kwesihudo elokitshini lephumula North. Isakhamuzi sephumula North unkosikazi Flora Ncube uthi ubehlaselwe isihudo uyelatshwe ekilinika yephumula.
Hayi sembanje isihudo manje sengisilile bengihanje ngalatshwa ekilinika yephumula.
Isikhulumi sikamunicipali wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalesi sihudo.
Umkhuhlane wesihudo siqala ukuzwa lapha kobulawayo ephumula mhlaka 11 July 2022. Lapho sabona khona njengecouncil abantu abangu-20 bafika eclinic sithe sibuzisisa watholakala ukuthi 132 households obe imizi engu-132 babesithi bake babalayo idaria but bebesebepholile bengahambanga kuyathola uncedo ekliniki. Mhlaka 12 July 2022 sithole ama-cases angu-44 esiwa laphileyo emakliniki. Kade kulabadala abangu-33 abantwana abangu-11 abeleminyaka engaphansi kwe-5 years old. Sitreate abangu-43 sahambisa ngkhaya bonabo abangu-43. Wasusiba nomntwana oyedwa oleminyaka emibili uhambe esibhedlela empilo.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba abilise amanzi engakawanathi.
Izakhamizi ziyacelisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacelisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo uma singezwa kuhle.
Ubulawayo sevame ukuhlaselwa isihudo osekutshiye iningi lezakhamizi zikhathazekile. Amalokishi abalisa iLuveve leTshabalala lamanye sekuke kwaba labantu abahlaselwa isihudo, abanye balahlekelwa ngumphefumulo kulandela ukunatha amanzi angahlanzekanga. Kusanjalo kungakhathalekile lokuqhamuka kwesihudo, ikhansili iqale lamuhla ukwabela uZulu amanzi ukuze awathole ngemva kwensuku ezimbili. Lokhu bathi kubangelwe ukudubuka kwempompi ethwala amanzi adonswa edamu lencema elisesigodini. Amanzi azavalelwa izakhamizi kusukela lamuhla kuze kuyefika umhlaka 21 kuyona le inyanga. Isikhulumi sikamunicipali wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodubo lwamanzi.
Idolobho lakobulawayo lizavala amanzi kumasabhabhu athile kulezi nsuku ezibuyayo ngenxa yembangela ezimbili. Okokuqala, sibe le pompi edubukileyo esingathi i-raw water mains ethatha amanzi iwasusa kumncema esigodini iwaletha e-Criterion Bayside lapha esihlamba khona kumbe esigezisa khona kumbe esithitha khona amanzi njenge-council. Lokhu kusho ukuthi akusela manzi angenayo kuma-reservoir ngenxa yokuthi siyalungisa le mpompi edubukileyo. Indawo ezaba affected ngabantu abathola amanzi avela e-Criterion Water Reservoir labanatha amanzi avela ku-6J abanye ku-Rice Range, Magwegwe and Hillside Reservoirs. Impompi zamanzi kumbe i-water shedding le siqalayo iqala mhlaka 15 July 2022 kuze kuyofika mhlaka 21 July 2022. Esithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi i-team ye-council isiqalile ukusebenza ukulungisa le mpompi edubukileyo. Bese siba futhi nolunye uhlelo olwesibili oluza-affecta amanye ama-suburbs ngenxa yokuthi silungisa amagesi ayincema lapha esithola khona amanzi wethu. Uma sikhangela i-program yethu ekuthiwa yibulawayo Water and Sewerage Services Improvement Program, i-BSWIP, eyiyo i-program eyasipha imali yokulungisa i-infrastructure yamanzi lesuwa, ukulungisiswa kwamagesi lapha esiphampa khona amanzi kwakunye lohlelo oluphakathi khonapho. So I project le isifika emaphethelweni sebefanele ukuthi bevale ngathi isteshini samagesi uthi beyenelise ukugqedisa umsebenzi ngokuthi befake amagesi upgradeway.
Isakhamuzi sakobulawayo esihlala eluveve umnumzana Melusi Moyo uthi okudanisayo ukuthi ukhansili akazidubi ngokubathumela isaziso sokuvalwa kwamanzi ngokuphangisa.
Siyezwa sibili lathi abantu bakhala bakhala kodwa lathi sihlangane lakho khona lokhu ukuthi ekuseni sithi siyavuka sithula kula manzi. Kodwa thina sebesikwazi ukuthi amanzi ahamba nge-20 kule langa lakhona sesathi ngangu-city councilile 24 hours. So manje kathi sesimangaza siphonga ukuthi sebona sokuvuka kungela manzi. So yikho sesihlangana lakho kuphela khona lokho kungani kuyasikhathaza asikwazi ukuthi manje senze njani ngoba la manzi asigcinanga thina ezindlini. So sesicabanga ukuthi le mkhuhlane ingaba khona ngoba akula manzi ezindlini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi impilo yezakhamizi zakobulawayo isihlala isengozini ngokuhlala amanzi evaliwe okulakho ukudala imikhuhlane.
Vele ukuswelakala kwamanzi kubulala abantu izifo ezinjenge-dysentery, i-cholera, izihudo nje ngokuhlukahlukana kwazo zihambisana lokuswelakala kwamanzi endaweni. Ngakho ke ukhansili kumele abone ukuthi amanzi ayenele abantu kuso sonke isikhathi njalo afike ehlanzekile. Kodwa ke indlela eqondileyo ukuthi kuze kulungise udaba lwamanzi kobulawayo yikwakha amadamu amakhulu lokudonsa amanzi kuzambezi ukuze kungabuyi kwenzeke khona lokho ukuthi abantu babesifa ngale ndlela.
Umanisipala wakobulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi kanye lempompi ezindala ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo okugcina kubangela ukudubuka kwempompi lezi esezigugile kugcine kuhlangana amanzi alengcekeza aphuma ezambu buzini lawo kunatha. Uhulumende ngakwelakhe icele uthi uphakathi wohlelo lokuncedisana lekhansili yakobulawayo ukuthwalisa amanzi ahlanzekileyo ngokufaka impompi ezintsha ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo olubiza $30 lasificamine mibili ezigidi zamadola emelika yesikwelede abayiphiwe ngabebhanga le-African Development Bank. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.